soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-6 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla le-CCC lithi lanxa lisekela ukutshengisela ukuqoqwa kusasa emngceleni we-Beit Bridge ayisilo elikhokhela lumbuthano.
Aziyo ningxenye yabo kodwa ke siyaseka nje uyabona kunalento esibiza ukuthi ama popcorn demonstration.
Umholi we-CCC umnumzana Nelson Chamisa obesegwanda izolo usekhuthaze amalunga ibandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu elokuxotshisa amalunga edwale lephalamende lamakhansila.
President Chamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube yinto abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezigwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhulunywa nguChabangu kuliqiniso.
Kodwa yena umnumzana Sengezo Chabangu uthi kabuyele emuva ngenyathelo lakhe lokuxotsha athi babuyisela ibandla le-CCC emuva.
Lokho kuphonguthwa kusemahlangeni umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma imfihlo kumbe usukhuluma iqiniso uyimember nxa ukhuluma amanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lithi lanxa liseka ukutshengisela ukuqoqwa kusasa emngceleni we-Beit Bridge ayisilo elikhokhela lumbuthano. Kule xuku lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eliqoqa ukutshengisela lokhu lisithi lifuna ele South Africa lomhlaba jikelele ubekwazi ukuthi ukhetho lwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi yeZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo okwenza kubaluleke ukuba luqutshwe kakutsha lolukhetho. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu.
Ukubhikisha sizokwenza ngomgqibelo engiwaziyo yilokho okuse-KZN lapho ke amalunga wethu njengama-citizen njengezizalwane zaseZimbabwe sizophatheka ke singene emgwaqweni bese ziyonikela isiphathamandla sakhona ngale abambiza ukuthi u-premier wase-KZN. Lesiphathamandla mhlawumbe sizothumela abantu abazokwamukela i-petition. Lokho ke abamalunga wethu iningi lawo under Zimbabwean community bazoba bekhona. Siyaqhuqhuzela vele ukuthi kubhikishwe, sizobe vele siyothula ke izikhalazo zethu.
Sizwa kuthiwa lina liyaba liphatheka komunye umcimbi wokutshengisela, ungasitshela ukuthi lina lizatshengisela na e-Beit Bridge njalo nini? Usiphe njalo le njongo yenu.
Msakazi, sizoba nakho ukubhikisha eborder kodwa hayi ngomgqibelo. Lo laba semngomgqibelo hayi aziyo ningxenye yabo kodwa ke siyaseka nje uyabona kunalento esibiza ukuthi ama popcorn demonstration. Abantu bayavumeleka ukuthi wona uma bathola imvumo eziphathamandla kuziphathamandla zala eMzansi babe babhikisha kodwa hayi thina azanga sibe ingxenye yalokho. Siyasupporta nje uma kungaphumela, siyafisela impela nje ukuthi baphumelele kuloko kwenzayo ngomgqibelo. Kodwa ke sikuhlelile thina esihambisana lakho yilokho okuzokwenzeka mhla ka 26 October. Lapho ke hayi sikhona sibhikisha impela, sibhateka sitshengisela. Injongo yethu ukuthi nje sibonise sitshengisele uhulumeni wakhona la eMzansi ukuthi khona asiphathekanga kahle ngalokho kwenza kele ngohlelo lwaseZimbabwe. Sizowa futhi nokunye ukubhikisha mhla ka 21 October Union Building, lapho ke sizokwethula futhi izikhalazo zethu kumangameli noma ke umuntu ozobeyamele umangameli uRamaphosa. Injongo futhi lapho ke sifuna ukuthi sitshengisele phela ukukhathazeka nokuhlukumezeka esiyiko ngenxa ma kwetu la Zimbabwe sithi thina hayi uBaba Ramaphosa njengoba ubhizi ukhanya ngathi usupportana nalo baba lo ozifakile embusweni uyenza ukuthi lokho kusho ukuthi ukhonke lokho kwenzakalayo ngale kuyakujabulisa uma kukujabulisa phela yiko phela kwenza ukuthi abantu babaleke babuye kulelizwe uphinde futhi ngapha wathela induku washa phambili washa emuva konke lokho sithi thina hayi Ramaphosa ungabe kanjani uhambisane ne nomphumela noma ne observation enziwe iSADC ngoba yiko esikwaziyo sonke ukuthi umphumela waseZimbabwe uhamba ngokhetho lwaseZimbabwe uhamba ngendlela njalo sizobe sikhuluma ke ngeikhalazo zethu.
Hello ke ngumnumzana Trust and Love umgcini sihlalo webandla leCCC kwele South Africa ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Umholi weCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Jabangu othi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele waleli bandla elokubhalela iparlamente incwadi yokuthi lixotshe amanye amalunga e-CCC kuleli dale lasemakansil asuswe ezikhundleni zawo. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu kala amandla okwenza lokhu ngoba engasolunga labo kodwa yena uthi bayazikhohlisa. Isiphathamandla sebandla le-CCC eMathepelelen South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi umnumzana Chamisa ukhulume amazwi la izolo eGwanda lapho atshele abalandeli bakhe ukuthi udaba lwempumela yokhetho lapho athi wanqoba khona alukagcitshwa.
Ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo, udaba oluyangisayo oluka mnumzana uSengezo Jabangu oselilunga lezana PF leFAS ngokusebenza kwakhe. So uPresident uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube yinto abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezikwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhuluya ngoJabangu kuliqiniso ukuthi athi yena userecola kumbe usexotsha amalunga edalela iparlamente yamil athize yamili CCC lamakansilas athize. So uChamisa upresident ukhuthaze abantu laba abakhethwa yizakhamizi abakhethwa yizizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya eparlamente besiya ekhansilini besiya kwenza umsebenzi abawukhethelwe ngabantu bachiyane lo mdlalo umdlalo nyala lo owenziwa nguJabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadebeni South ngokuvota bevotela inguquko njalo ebaqinisa ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo umsebenzi abowenzayo awusoze ubeze impumela yokhetho lwabo iyeza. So kungenzakala ukuthi labo abaphethe iparlamente uSpeaker of Parliament noMinister we-local government ubone sebevumelane lokwenza kuba Sengezo. Sengezo uvele asomuntu olilunga le-CCC ngoba siyazi sonke ukuba iZANU-PF ile njongo mbe ile sifiso sokuthi ithole into esithi two-thirds majority ukuze eParliament ukuze bazenzele umathanda. So yinto abayifisayo, bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze benze ngendlela abafisa ngayo.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela isiphathamandla sebandla le-CCC esigabeni seMathepelelen South. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, usithandekile uphinde waxoxa laye umnumzana Chabangu ukuze ukuthi sizwe ukuthi yena uthini ngalokhu okukhulunywa ngondlela.
Ngilusizi ukuthi umfo wethu uNtando usefanana lo muntu lwana oyabe kuthiwa hayi udle isidliso ufuna ukuhlanziswa. Uthi engadla inhliziyo ibe mnyama. Abadala babathi umuntu ungambone njalo liyamdingela izihlahla limhlanzise ukwenzela ukuthi alulame. Uyakhuluma abuye aziphendule yena yedwa ulamabhanga uyaxhamanda kanti nge ngibuze ukuthi yena ukuthi nxa esithu nguspokesperson wakhethwa ngapi. So umuntu onjalo umphendula usithini ezigwenxa yedwa esehluleka ukuhamba uyatatarika uchaywe isiyezi uchaywe isavunguzane kakwazi ukuthi kuyini okuzakwenzakala. Kanti abantu bengazihlupha ngempukane nxa kuyukuthi impukane nje phongu ukubhuza uyezihlupha ukhulume ngami. Lo president nxa esezekhuluma kutsho ukuthi kuyinto ayaziyo ukuthi khona iyaphila. Iberial Society ile constitution ila malunga i-tuck shop eranwa ngumuntu iyabe ile stock ubhala ukuthi lamhla kuthengiswe lokhu kusasa kuyathengiswa lokhu okushotileyo lokhu uvula i-opening and closing of your stock pho lokho kuphonga ukuthiwa kusemahlangeni umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma infi lokumbe usukhuluma iqiniso uyimemba nxa ukhuluma amanga nxa uthembisa abantu ize then you become the darling ye leadership ngoba ukhuluma amanga. Ayisiyo ndlela esafundiswa ngayo esintwini. Lokhu yinto yabantu, into yabantu izagavenwa ngabantu, into yabantu izabuswa ngabantu, abantu yibo abaziyo. Hayi khona umuntu ozabuya akhulume abuye azicakezele azigidele liphume idlozi azikhulumele kuyazila asikwazi nxa becabanga ukuthi indaba le incane kababe lokhu bekontinua beqhubeka bekhuluma beyengana baza ubona umvuzo wakhona. Ama names ukuthi bazasikhola basibize ngamabizo vele sibujayele. Akusitshintshi lutho, ungeke ulivale iqiniso liyaphuma kuphela.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Tshabangu othi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC. Kunjalo nje, ukuze sihlaziye lolu daba, uSthandekile uxoxe lomnumzana Witness Dube owayeyisikhulumeli sebandla le-MDCT elake labangela ukuxotshwa kwamanye amalunga ebandla le-MDC Alliance ePhalamende kodwa ukakathesi osekubandla le-ZANU-PF.
Wabuchaba ngumazi wekwesikhathi eside sako opposition kusizofika ngesikhathi seCongress ka 2011 eMDC wayesenguye uChairman weProvince yamaDebereland North. Ngakho labo abathi kabamazi kuyaveza nje sobala ukuthi bona yibo abangazilutho abade bengekho kupolitics. Ubabuchaba ngokumazi kwami ngumuntu lwana ukuthi nxa ekholelwa ulutho uyasukuma enze konke okusemandleni akhe ukuze lokho ukwenza kubone kusenzakala kuthengwe ngabanengi. Uyaqoqa abantu, waqalisa ngumqoqi weprovince waba nguchairman weyouth. Ungumuntu othanda ukuqoqa nje abantu okutshengisela ukuthi into yakhe yena libone yenze nje kutsho ukuthi vele iqoqiwe ilabantu ngomva kwayo. Abantu be-CCC kumele bazinuke amakhwapha babone ukuthi izinto kazimanga kuhle lapho abakhona. Ungabona uchaba ngesephume sesenze nje isikhathi esiningi uyabe qedile phansi lapha ebantwini kungaba kungumlilo nje osulumathe yonke indawo okuthi laye uChamisa uzazibona usumgombolozele.
Siyabona ukuthi ubukobandla le-MDCT elike lenza ama-recalls. Umnumzana Tshabangu singathi ulezizathu eziqinileyo yini ezingafisa lokho.
Okukhona ukuthi babuchango leyo ncwadi useyibhalile and okukhona ukuthi kukhanya ulosekelo lwabantu bebandla le-CCC. Into zazivele zingayimelanga kuhle i-CCC kobulawayo okwenza ukuthi bagcine bengafaki amaphepha ngesikhathi. Ngeqiniso ngeqiniso babevele bengafanelanga ukuthi bavunyelwe ukuthi bangene njengama candidates. Ikho libona behluleka lokufaka iPR. Funengi esikuzwayo okungasikho konoko kaChaba ngoba ningi asebekhulume ezindaweni eziningi mfeke nje bekhuluma ukuthi hayi laba bantu abangenayo abesisiko bulawayo babevele bengasibo bebandla labo okuveza sobala ukuthi indlela yokuthi isisisi ithi kaela constitution kaela structure kaela ni ibuqili lobutsotsi okade bungeke bama kuze kube naphakade ngoba eqinisweni bakhona ababe besenza izinqumo bodwa akula nkomo ezake zahlala emahlangeni kuyayazi ikhitshwe kweze ukuthi kulinywe kwezwe konke kube le order
ubona kuwela ngaphi induku lokuxaxaxa la
bazakulwa for the next 5 years bangaze bathole futhi ama city next election babe lokho besilwa uChabangu into ayilwayo angabe lwela into yokuthi kumele kube lo lokubuswa kwebandla ele opposition ngendlela elandela isisekelo sebandla ngendlela elandela ama processes kodwa umnyama alawo ukuthi into engasoze yafaka yabakhona ku opposition ngoba vele abantu bakhona bazifunela amandla ukuthi bazincede bona mbona ephumelela entweni yakhe ngoba nxa lokho esukuzwayo singaphandle bekhuluma bona abantu abasekele sisine ngilabo kukanye ubukhokheli buka babuchamisa sebebubonile njengoba sasibubonile thina sisakulisalo mama ukhuphe ngo-2018 ngingakachinje zonke into ze opposition sasivele sikubona ukuthi babuchamisa ubukhokheli akalabo i-opposition ayizangi ibe lobukhokheli kusukela ngesikhathi kubhubha ubaba uTsvangirai yili bhade likhona kukanti Zanu PF siyabona ukuthi bakwanisa ukuthi bakhiphe owayekhokhela ubaba uMgabe baqinisa ibandla labo esengikilo manje liqinile lilombono liyakhanya ukuthi liyangaphi so abantu baza kubona nje eZimbabwe ukuthi hayi opposition le ekhona kade esivela kula nje lento eyodwa ezafa yaphuma bazachiya abantu bagcine bezivuyela bonke kuruling party bencedisa ukuthi lizwe lakhiwe siyaphambili
Loge ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla leMDCT osekubandla leZANU PF obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi obe ngumgcini sihlalo weCommission yezenkohlakalo iZac unkosikazi Lois Matandamoyo usekhethwe kuba ngumtshutshisi kahulumende uAttorney General. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi abathengisa ezitaladeni eHarare lezinye izitolo abasamukeli idola leZimbabwe elingamachumi amahlanu i-$50 elomfanekiso kambuyane handa. Ngoba amandla alo asewile okokuthi alisathengi lutho leli dola. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga siyalibingelela lonke siyalibingelela abalaleliyo labakhulumayo hayi siyakuzwisisa ngoba khona iqiniso elikhona ukuthi ukuthuka isikho kulungisa ulutho kodwa kwesinye isikhathi kwebe usukhulumela empendulweni yenhliziyo yobuhlungu yalo okhulumayo ukuthi abeyokhuluma ngani uyaransa kube susithi uphendule kuhle kathi maybe wesikhathi uphendule kubi kodwa hayi siyakubonga ukuthi libe libacebisa abantu labo abakhuluma kubi hayi kuyabe kuwukucaphuka lami ngicabuke sekumphunyukile ngakhuluma kubi ngoba ungakhangela abantu bona bakhuluma into zabo ngani ziraf bona badla bodwa abanye abantu emhlabeni badubeka kwabezimbabwe bahlupheka lokho lokuqala ukugcina bona ngokudla kwasebengani bakhulumela umuntu wonke ukuthi wonke uzwa kuhle sebe singezwa kuhle thina siyazihluphekela sitholi lutho bona babenefita something entweni yabo bona leyi thina singabenefita sesifela bona kuwrong into lokho yakhe yikho sasikho sesithi thina isibhedlela sengutsheni sikamsila bahambe bekwelatshwa nabafikwelatshwa kuze bengabe singumanela thina manira sikufuni inqa isimo siright wena dlana usithulela ungabe ukurasela abanye abantu kuyawukhuba khona siyabonga kodwa ukusicebisa
ku studio 7 kanye labalaleli mina bengithi ngibuze lapha kuwo wona labo Khalipani Phugeni osenzo Chabangu nabanye nje bonke laba baningi ukuthi umguni ukuthi ikati yaphelela phi MDC yabo leyo ngoba iTripC yafoma ngemva kokuba beyihlukumeza namhlanje sebebalekela lapho kunabantu khona sebe yiwa abasebehlaziya ukuthi hey triple sing abiyenze isuku sebekhoshiwe ngeyabo ukuthi sabaleka bona sabaleka lina bophukeni namhlanje seliyazi kakhula lazi nix mana isilanteli yaziyo lithi lingabahlaziyi lehluleka iyaphelela kuphi lathatha zonke MDCP lathatha zonke MDC alliances salithiya hawu lithunywa ngubani thatha nini izimali zika Obed Mpofu lezo livisele emuva lingabathengisi khathaya noma phatha ikuphi waye lingavula wena amaphathi hambani livisele imali lezo lithenga ngazo liyathengwa mana lazi nix
lo alo alo studio 7 alo studio 7 njani nonke kuyazi bafethu into yasekhaya ibuhlungu ubuhlungu mpela ilizwe lelana selingebezani maybe bathenga bafaka isignature labomnangagwa umnangagwa ufaka abantu abakhe yazi kubuhlungu kodwa into esiyitshelayo guys cela loba kuwukuthi sikhuluma singathuki ngoba ukuthuka kusobe kusise kandawo ngakutholakala kuphela indlela yokuthina abantu laba bengakhithwa kanjani ngoba sikhathele ngamakhihla ngoba lo mdala laye umgabi laye uze walala laye same thing futhi nanku futhi okunye athe eZimbabwe kuyaze kulunge mnyakana kutheni ubuhlungu
Studio 7 siphinde futhi njalo thina umathebelelenda abanikazi bendawo Mr. Mathebelelenda asiyifuni into lesishona phakathi asiyifuni ngapha emathebeleleni uma bengasikhomba nje indebe eliphetheyo khona ngale endaweni yemakaranga lakuphi kuphi abasitshele ukuthi nangu lo leplazi khona ngale lo lendlu kanokusho lo lesikhundleni esiphezulu angasijwayele uChamisa asifuni lutho mpela khonapho naye nalozayo uma kuthi ngwezana uzaphibebila umuntu okubulawayo kumele asebenzele nje into eright azwe ngabantu bakobulawayo engumuntu wakobulawayo ungathengwa ngedoti yakho lofuna ukuza ngayo uzaphuma ubila sibonge lapho Studio 7 sibonge impela nje khonapho nawe naChabangu sicela ukwazi kahle ukuthi uvela kangwanga
Studio 7 ngiyabingelela abalaleli labasakazi sibonge umsebenzi omkhulu elisenzela wena abasakazi wethu ke ngiyekubaba lokuthiwa nguChabangu lo futhi kambe into eyangisa kangaka ubaba lo ma usuka kwenye iparty usiyafaka umthetho kwenye iparty uzobhala izincwadi baba uvele ubucabanga ukuthi kwenze njani kanti kunokuthijabulisa ngokubona abantu beZimbabwe behluphekile ngoba la uhluphekile njengomunye umuntu koko kwenza uzobhala incwadi yenye iparty wena ungaseleyo party anti kutshengisa khona ukuthi vele kule mali esuyiphiwe okungakusiza ke baba ukuthi uthathe imali oyibisele kubanikazi laba bakupheleyo mali ukuze bedinge umuntu ozabenzela umsebenzi ngendlela abafuna ngakhona ngoba lokho elikwenzayo vele lidiliza ilizwe abantu bahluphekile abantwana bayatshiswa emazweni ngapha bayizigebengu abantwana encwadi akula misebenzi umntwana yabuye befike esidinga umsebenzi awuswele eqala ukubamba inkunzi ebanje tshiswe mhlawumbe le wakho somntwana khonapha egoli uyatshiswa khona la mhlawumbe sakho abantu nje wakarajwa mamtshaya waze wayichameli wena kodwa lesibindi sokuthi uthengwe ukuthi ubhale incwadi ukuthi khonakhona sokusososo thina ayikho into esiyidingayo thina into esiyidingayo lutshintsho la ithithisa ima ingena khona lapho embusweni ithatha amandla esabe sikudinga thina ukuthi besivulele amathuba omsebenzi sisuke emazweni sivuyele emakhaya thina sesikhathele sizwiyele thina ngokubiza amagwerekwere
qum kwatshelele siyavuma sonke kodwa-ke kule nto engidanisayo ukuthi ma kuthiwa ipolitics yeseZimbabwe sihamba ngale ndlela kuyadanisa kakhulu ngoba abantu baya becabangela ukuthi yonke into izalunga manje ukuthi usiyathola thina singama-opposition sesidlephana i-ansa yokuthi umuntu lo ungaqalisa ukudlephana nomuntu sokuthi uyizani kathi vele i-problem ingaphi ma kuwukuthi abantu bandawonye kade bahlukana ngaphi kodwa ma besithi bahambe indlela eyodwa of sahlupheka politiki yakithi ayihlakaniphanga iyisithutha angazi ukuthi ngiyathi ngikhuluma ngelilanga athi mina into esilimazayo iyodwa eZimbabwe we don't have leaders silabantu abafuna ukuthi bona bebe greedy ubugwaba yibo obusilimazayo umuntu efune ukuthi hayi ukafuna ukukhokhelwa ufuna ukukhokhela kathi uzakhokhela njani abanye abantu wena ungafuni ukukhokhelwa ufuna ukukhokhela boss so-called leaders you are dangerous thank you very much
sempendulile msakazi ngikhuluma qondana noChabangu noPhukeni bona nxa bebonke uChamisa uyehluleka kuyani bengafuni elabi iparty ukuze ubonakale ukuthi uChamisa kalabantu uyafaka kuphela abantu kabufume elabi bandla elizabalandela ngoba bona baseqiniseni atshiyele lelawo owenza okungayisikho kusemapulazi lakuphukeni bayehlulekile be-MDC alliance bela umozulu bangaphi namhlanje umozulu bangaphi lamhlo kwamjulu babulala ibandla elalisekelwa ngabantu uchamisa wasivumela i-TPC yakhe kabamchiye yabonga umsakazi ukuthi nxa iwodele ingafundo enxa kungazwakala ukuthi kabafomela bibandla kusukela kuse-MDC wayevelela ubuhlupu waze wangena ku-PDP asukele thina lapho
linjani basakazi bethu abahle ngiyalibingelela kwi-Studio 7 lonke hhayi mina ngithela mi ngiye ngiphawule lapha abazali ngiye ngifake owami umbono ngilusizi ngabantu beZimbabwe ngilusizi ngabantu beMashonaland kakhulu le abavotele izanu abantu beMashonaland izanu bayivotele sibili nanku nje sebeqala futhi ukukhuluma ngendaba yezikole ukuthi abantwana baxotshwe esikole kodwa yibo bona abantu bona laba futhi abajika bevotele izanu abafuni tshintsho siyazivuza thina ukuthi kanti kuzani yakhona into emnandi le abayikholisayo kuyini umuntu obadubekisayo so hayi khona mina nangakho aphuma mdala yekela kuyakwehlula lokho abantu badubeka abantwana baxotshwe esikolo uchamisa wayesitshene ngangena abantwana bafunda mahara sicela uphume ndoda
sibingelele amazimbabwe siyabazi ubuphukini laba bhidi mbhidi besetshenziswa labobani okuselethu namazimbabwe siyayazi ilayini yethu ithi siminqaba loba bengenzani benzeni kodwa okuselethu kuzabadina vele asijiki loba bengathengwa benze kanjani
kustudio 7 abasakazi labalaleli abahle labe ngithi-ke mphawule manje ngithi hhayi azithathwa imoto kuthiwa ubani busaka bebalo wasebhinga ngapha bamthathele imoto alowefazi hhayi imoto kazithathwe vele azithathwe mpela abona bezabona ukuthi izala sonto yokudlala ubayabalayo umnangagwa abathatheli izimota vele anti vele bona babegijimisa zona izimota bayelandaba lokusebenzela umphakathi bayelandaba lesimo sempilo yabantu basezimbabwe ebheka ukuthi bona kabadle namhlase liyabajikela.
Siyabonga ngembono yenu. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende welemelika.
Kusukela ekuqaleni kwempi yocuku kwele Ukraine ele Russia laqopha ukubhidliza izakhiwo eziqakathekileyo lezokulima. Ukubhidliza kwelizwe lakwele Ukraine ikakhulukazi kwezomnotho kubi kakhulu, kutsho umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Kodwa sesibona imizamo encomekayo eyenziwa ngele Ukraine hatshi eyokwakha nje kuphela osekubhidlikile, kodwa ukwakha okukhangele elakusasa. Ekugcineni injongo lapha ayisiyo eyokusinda nje kuphela okuvele kusenzakala njalo lokuzenzakala kwelakusasa, kutsho umnumzana Blinken. Umahluko phakathi kokusinda nje kuphela lokuphumelela yiwo umehluko okhona kwelakusasa. Ibutho elibukhali elingadelisa inhliziyo yezitha linqobe, kodwa okumqoka ngumnotho oqinileyo, umnotho opha amathuba izizalwane zakwele Ukraine. Kodwa njalo ngiyakholwa ukuthi lumnotho ngoza kupha izizalwane zakwele Europe lomhlaba wonke jikelele ukugoqela elemelika inhlala kahle. Nxa ngikhangela ele Ukraine ngibona into ezintathu, kutsho isiphathamandla esibona ngokuvuselelwa komnotho wakwele Ukraine umnumzana Penny Pritzker. Okwakuqala ele Ukraine lile mpawu zokuphumelela kwezenotho limanyane lamazwe ezwekazi le-Europe, lilabantu abafundileyo lezisebenzi ezilamakhono, umhlabathi ovundileyo, amatshe aligugu lendlela zokufinyelela imikambo yezwekazi le-Europe ezibalulekileyo. Kule mpawu zokuphumelela kutsho usiphathamandla Pritzker. Okwesibili, kule xesha lokuguqula umumo, usiko lokuzinikela ngobuzwe lokuvumelana kukho phose konke kumanyanisa uzulu wakwele Ukraine ngokuzinikela ukuthuthukisa leli lizwe kwelakusasa. Okwesithathu, isiphathamandla Pritzker ugcizelele ukuthi ukuvuselela umnotho wakwele Ukraine ayisikho uhambo olufitshane, kumele silungiselele elakusasa eliqhakazekileyo elilobungcitshi obuhlanzekileyo, ngoba ele Ukraine likhangelele ukumanyana lemkambo yomhlaba.
lokho ngokwela kusasa kodwa sifuna ukuphumelela khona manje kuvuselelwe umnotho ozakuphaba kwele Ukraine ithemba lokubuyela ekhaya njengokutsho kukamongameli Joe Biden wakufaka sobala ukuthi simalele Ukraine njalo sizabaxhasa ekuvuseleleni umnotho wabo kubudlwangudlwangu obudalwe ngele Russia.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivisela impela sonto elithukela ngu Chris Gandela.